Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Sukulo International Youth Day uqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile especially Africa jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lweInternational Youth Day. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco bavikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesoleka kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholo ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akulamuntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intathelisa indaba yethu uMavis Gama.
Izwelo Usifa, umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathintambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
All Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Will be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola lelinyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza fakwa ama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni lelinyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe kukhangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe hatshi, njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomthofa wabuya esitu uzokhonza usithi hayi awukwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokhu kuzakwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HIV hayi lokho kuzalisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazayekela ukuhamba echeki nxa bengahlatshwanga kuzakisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye lelinyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sihlezi singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekelwa imithetho elikhulu kangaka. Uyazi kuvi nxa abantu bebuzwa ukunandi bokuba semandleni.
Power even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle uma engasebenza la maphasta kube yibo uphasta abayenza abantu ukuthi bengene ichurchi. Lapho kuyabe sekungenye indlela ungabona uphasta selisiba lohulumende ukungenisa abantu echurchi ngokuthi abahlatshwanga nje bahlatshiwe. Yikho lapho abantu abazakuzabe nzima ukuthi ivaccine yabe ithathwe ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual sokusiya ngaphi kuhambelana lophawu lwesilo olubhalwe bekusambuka. Kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazayala ngenxa yokuthi ma kungabe le-alliance kahulumende i-secular i-religion namapasta. Amapasta engahamba lohulumende ngikhulume ngento one naleyo kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi ivaccine leyi eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations ZHOCD bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuthiwa nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilitshumi 10 million bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kumbe abayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya namhlanje bengahlatshwanga ekilinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo.
Ngu-86 na wethu coming as a company songu-10 kwethu hayi ama-companies athatha 6 uphe so asisiyazama kwenye indawo ngoba kade bona namuhla bahlaba 86.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ku-COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo i-COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethi abantu bengavula amachurchi abantu bathandaze nxa bevaccinethiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubhiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama-face mask lawa awatshiwayo.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni sakobulawayo u-provincial medical director udokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelwe lethu lwe-vaccination luyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyatholakala kuwo wonke ama-local council clinics.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamatshumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19 kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa bele gciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19 kuthi asebehlabe elesibili sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220 kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392. Njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi kumbe isilinganiso sabangamatshumi ayisithupha ekhulwini sikazulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunazwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu, umnumzana Nyasha kwaZemba, utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolusuku luqakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqakatheka kwesuku lwe-International Youth Day luqakatheke kakhulu, ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele, ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabasha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo, ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami, thesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi, ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba sinomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umyouth osezima, abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangikhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sihambe elizweni laseRwanda, abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi o 23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezijetshiyeneyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amapulazi kanye nenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ukubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhorekanake ngokuthi ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi ayilo umele bani, nguye okumele aphiwe isikhundla, nguye okumele aphiwe imali, kusakhethwa njalo lohlelo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi. Abantu bakithi asikama-youth akarecognize njalo abakaphiwa lowo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangikhona le mali ama-bank loans. If you go to ama-banks now, abaniki ama-youth loans. Njalo ama-programs abawatshoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngaphi?
Gqiba le ngxoxo Nyasha ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ngama-youth wonke jikelele, i-Africa yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba. Asibambane nini njengama-youth ngolanga lanamhlanje lwe-International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lengqubekela phambili, sibe nama-youth that have purpose. Ama-youth abambe i-economy yelizwe, ama-youth empower, aba namabhenki, abe namabhizinesi. Sizithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le-International Youth Day. Uqakathekile kuleli lizwe, ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane sakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha kwaZemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulivestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana, sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okumzilana khona obephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu lomnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu, ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ewuvoteni kukhetho lolu. Ukanye lokuthi impumelelo yokhetho lukamongameli iza kuthulela uZulu ngempela viki. Ulungu lohathile mabatshele intatheli ndaba ukuba banethemba lokuthi bazanqoba ukhetho lolu. Edolobheni lelusaka lapho uZwithilema avote khona kunabantu akade behlabela bezithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster yokuqinisa amasotsha omzimba okuvimba igciwane le-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ufika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezivukuzane. Izibhedlela zeJohns Hopkins University zisanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye abazivikeli kahle kugcwane le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cetsha e-Taliban asehluthunele amasotsha karhulumente okwele-Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cetsha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba eziningi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala eziningi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDC Alliance ithi ibandla le-ZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa i-ZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa i-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Iqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo kambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazwe makuphela ngale ndlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho luyenziwa. EZimbabwe kuphela yikho lapho kungenziwa khona ukhetho, hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi iZANU-PF iyesaba ukhetho. Okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu abancedisayo ekuzameni ukuthi badilize MDC Alliance sebehlulekayo-ke ithini yabomonzora leyi ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngokhansela engafatelwanga ngabantu. So besaba ukuthi-ke kungayiwe ekhethweni bazahle badliwe baphume kawani, yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZANU-PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election, bayesaba ukudliwa yithi isiqokoqelo lasendawo.
Baba uGawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani yezihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. IZANU-PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizange ilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho kwi-MTC yayilukuze khona, kuyakuthi kungabuya ama-by-elections wakhaniwa njengebhulawayo, iZANU-PF yawina ama-by-elections. Kwesaba ngitsho but yes, kukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. Kumele sithi nxa zisenzi zethu
isenze ngokunanzelela asukwesaba ngisho iZanu-PF very by-election ayesabi i-by-election iwina kakhulu iZanu-PF lokwana ukuthi omonzura basagcinakile ngale mina mbona ngani ukwazi ukuqinisa ngoba wakhona umonzura labona abangenayo be-proportional representation abangene ngevoti hayi abakho ngokuya abangene nge-proportional representation ku-both senate le nakuma-positions lana e-women quarter so labana abantu ngabantu ukuthi vele la ngakuma kuyi-by-election nokube lani ayakutshintshi lutho bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa i-election engabakhona i-by-election engabakhona.
Uyamuzwa ubaba Gawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 isiyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasichithile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalise i-40 wave. So kodwa ke sokumele ke kube lokuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Bese sibona amanye amazwe usathi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe enzile ukhetho sikhuluma kanje. Kwenziwa njani ukuthi abantu bafikelele. Road map ubani ekhona enziwa yibantu bezaluphifu ukhanya lwezokhetho. Ukhanya kuna road map ekhona. Road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana yabezaluphifu. Bathi akumelanga i-announce amadesi. Ababe ne-road map batho ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esendokuzaba nje. La khonokho abakwenza kwezinye inhlelo. Bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwe sebangangena izinkonzo. Abenze lokho sebengenza lokho kule red map kathi sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona. Eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhuluma ngokhetho bathi bathi COVID-19. Ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo COVID-19. COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuka iphelele kusasa. Okuthi ukuthi phela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungelakhetho ngenxa yokuthi bele COVID-19 na.
Vavukawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane sibona lo Malawi namhlanje sokuyiZambia eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umumo we-South Africa yosithayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinhla yalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo ngokunjalo thina okwakathese Zimbabwe umumo wethu kodwa mubi khathi sikhunje sinahlelelwe ngo-AP wethu ngabe-24-7 i-COVID yonke naleyo akumelanga sidelele sithi thina i-COVID kukhona abantu bagula abaningi abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha imali abathulekile lapha ngendaba yekhoti so kumele silungiselele sibone ukuthi siyenza njani la ubona isikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi mangayo kutho ukuthi ngezinye indlela kade siyesabani ukuvula isikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule isikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Baba Ndlovu phose lokucina ngamafitshane.
Yesithi thina akube le-road map akube lokulungiselela okukhona ku-over siyakwazi ukuthi by-election ngamenyezelwa namhlanje izasathina yenza indilumbo ezintathu ezizayo ukuze ingakayenzakali akube yinto ecacayo nje kube le-road map kukhanye kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone yinto esiyitholo leyo.
Akuyiphethe baba Gawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yilithi kuphela usikuthaya isekeni ngoba i-by-election vela hayi i-by-election iZanu-PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZanu-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abatshayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubco babikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo isolo besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. abanye abachayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamizi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abatshayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeZupco ngalolu daba. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Wele uthi umthetho obusayo elizwe oweleba Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nxa umuntu eqhathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa laba siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga khosi ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZupco enale eyiparasetal kahulumeni ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ukuba kumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbuze uhulumende ekhabane ngeZupco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele imboni zabo zibhadala amarenti zithenge lokuhle. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kushitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa bevele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ukuthetho. So kufanele ukuthi babe ziqinisa ukuthi isebenzi buye emsebenzini everyday ngokunjalo azirholise iholo lazo ngesikhathi kuzenza ukuthi ngabe lokuchoza yalokho kukhona yikho okusibayela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle lemuli zabo nama-budget abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikhampani leZupco batshengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zasekuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZupco luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganqeni nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZupco?
Okuyisizwe ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa yiZupco ukuthi ithathe ukuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebeshisa ukuthi abantu ngokuthwala bathale imota zakoZupco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhombabo asebenza siya kwezindawo sebethatha besaya ekhampani yeZupco beqeda beyaholisa abantu vele kuyindlela engahle indlela engahlambulukanga naleyo. UZupco ngokubale nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu kwakufanele iqalidinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga bayenze khona ukuthi bethi bavota abavumeli ezinye imota sebekhulumanela avumele ezinye imota zazosebenze ngoba icompetition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethe ukuthi ngihamba ngayiphi imota ikoze usiba lolu hlupho kanti eziphezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi lakwa bedrobheni izakhamizi zithwele zima ukuhamba ngoba imota zingekho kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sazizabotshobambayi wawogupto si-transit ngalolu hlupho lukho so khona ukuthi vele bathatha imota ezingasoza abazize zabo into embi engalunganga.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo weZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumente elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. Abatsha beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.